Izakhamizi zemaphandleni eMathebeleleni South zithi zikhala ndawonye lozulu eManikaland owelwe yingozi yezulu lesiphepho lona elibulale amakhulu abantu lakhukhula le mizi ilatshiya inkulungwane lenkulungwane zingelandawo zokuhlala. Intatheli zindaba yethu uAlbert Ncube usethulela lolu daba.
Izulu lesiphepho leli ucyclone Idai likhukhule imizi ladiliza amabhaloho njalo ngokutsho kwarhulumende libulele abantu abafika amakhulu amabili lamathumi edlula kancane amahlanu 259. Kodwa inani leli likhangelelwe ukukonga ngoba bebaningi abalokhu bengaziwa ukuthi bangaphi kanti abanye ngabafayo abalokhu begqitshelwe lithebethebe abangakatholakali. Unkosikazi Juliet Nkiwani ongumgcinisihlalo wenhlanganiso esebenza labomama bemaphandleni e-Women Development Association of Zimbabwe uthi indlela urhulumente aphathe ngayo le ngozi iveza sobala ukuthi ubengazilungiselelanga lanxa ebekwazi ukuthi kulezulu likazamcolo elizayo.
Akula preparedness ekhona elizweni khonoko njengabantu bahle bathwalwa masinya basiwe endaweni ezisefu uma safety places vela wakho aka-identifywa noma ngaba basusa kathi babeza bafaka nxa waqhamuka amacyclone anje kuyazakala ukuthi kufele izinto eziningi emazini abathe beyanathi idoti imiyane amalaria okholera baza kuba khona. Asizange sibone kule preparedness ezibhedlela kumbe ngapho ukuthi abantu baphaniselwe.
UMankiwane uthi alubana isiphepho lesi sitshaye eMathebeleland besizaqothula yonke into ngoba kuvele kungela ntuthuko kulesi sigaba.
Imigwaqo yethu ngayiphelile ngikhangela amabriji. Amabriji vele ade alukukhukhulwa ngamazulu lokhu njengalast year amabriji amaningi asale limele alokhu elimele lanamhla. Ngake kubuye umonakalo onje angiboni ukuthi eMathebeleland South kuzasala kule briji ngoba amabriji wonke ngakasimisi ngamabriji esekuthi awasacinanga sekwagedeka bekuvele kuyasala kungela lutho. Okunye futhi khathesi ama-settlement asekhona ngitho lemathawuni abantu bakhele ezifuleni. Ama-enjiniya khathesi emathawuni banika abantu indawo ezazingahlali bantu okwakuyizifula abantu basezifuleni.
Umonakalo wehlele uzulu eManikaland uthi abantu abaningi ezansi eMandebeleni bebambe uvalo lanxa abaningi kulumango bebekhala ukuthi izulu line sebetshaywa luvalo nxa bebona amayezi esibhakabhakeni. Umnumzana Edgar Ncube isakhamuzi esimbuka phansi kwenduna umathe lapho kulezulu elike ladiliza izakhiwo kunyanga ezimbili ezedlulileyo. Uncube uthi uzulu eManikaland ubhekane lobunzima nanku laseGwanda South akula ncedo lokwakha kutsha asebethe baluthola.
Akula nokukodwa kwakhona osokukwalungiswa ngikhuluma kunje abantu bayaziplanela ukuthi baqalele ngaphi baye ngaphi. Akula sizo esilutholileyo kumbe olutholwe ngabantu ngaphandle nje kolulutshwane engingathi mhlawumbe nalo loba lungakafezeki. Kulama-organization athile engingafanisela i-BLD kuthiwa yizibabirwa libabahisani kuzoba ne-team 28 yizo ezingani zifisa ukuphathisa.
Uncube uthole kakhulu urhulumende esingazange athatha amanyathelo okususa abantu beManikaland endaweni zabo izulu lingakani lanxa bekwazi ukuthi liyeza lo monakalo omkhulu.
Lokhu kulusizi kakhulu ezizalwaneni zeZimbabwe emsakazi ngoba kube lo monakalo sibili omkhulu kakhulu kunje nje kulahleke imphefumulo yabantu abaningi. Okungangokuthi i-Metro Department ibikubikile ekuqaleni ukuthi ngenzakala kufike i-cyclone yona leyo ngesikhathi esithile. Okokuthi aluba uhulumende ubeke wakunakekela nje wahambela phambili maybe laba bantu basuswa bayafakwa kwenye indawo lapho ekungakhangelelwanga khona ukuthi leli zulu belingafika bagcinakala khona kuze kubonakala ukuthi kuyaphepha ngani. Nalapho sokuvelela umonakalo sinanzelela ukuthi umongameli welizwe ukuphatheka kwakhe kakuzange kuveze ukuthi umuntu ohadazekileyo ngesenzakalo lesi.
Isakhamuzi esitezi umnumzana Sajen Moyo uthi kuyadingeka ukuthi uzulu akhethe ukuhle indawo zokwakhela imizi ukuze kwenqatshelwe ingozi ezifana le-Manikaland.
Asiboneni ukuthi iindawo zethu sakhela phezulu singakheli endaweni eziphansi ezifuleni emagumbini emfula ngoba kulapha amanzi aya khona kanti ke vele yona imvelo yomhlaba ukuthi amanzi kumele aye endaweni ephansi ababanikeza indawo labo kumele bangabantu abalolwazi abazabanceda
osomabhizimusi begwanda bayaqhubeka ngokuqoqa impahla zokuphathisa uzulu emanikaland labantu abehlelwe ingozi efanayo emaswingo ngimele umsakazi westudio 7 ngisemajawundeni egwanda ngu-albert ncube
Namlela ntwana Namlela mshweshwe
Namlela nampa wafo wembula
Gukama
Namlela
Gukama Namlela mshweshwe
Namlela nampa wafo wembula
Siyabonga cha helitala Albert Ncube ngokusipha uhlelo lwemaphandleni